Lesi sehlakalo nxa kuyikuthi siliqiniso kuqinisa ke udaba lwethu salukhwezayo kwezomthethwandaba sibone ngani nje wabantu sebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo kungaba yiChinoyi University asikwazi ukuthi balandela uphi umthetho ke lapha ukuthi besebebandlulula ke abahlatshiweyo labangahlatshwanga sikwaziwe ukuthi akula mthetho okhona okwamanje ke elizweni othi abantu bonke kufanele bebe behlatshiwe. So lesi sahlakalo ke siqinisa ke udaba lwezisebenzi zokuthi laba abangakahlatshwa ngezizathu eziningi ezithiyeneyo sebebanjwa lucucu, sebebanjwa lunzima, sebebandlululwa. Kati ke umthetho uthi abantu kufanele bebanjwe ngokufananayo. Nxa kuyikuthi ke lesi senzakalo yinto ke esiza kwenziwa ngama companies athize sizabona ke abantu abanengi belahlekela ke inzuzo ngokuthi labo ke abangavunyelwanga ukuthi bebuyele emsebenzini basoze bethole phela iholo.
Kudaba lwenu olusemthethwandaba libona liphumelela yini?
Angazake sibe kwazi okwamanje ukuthi sizaphumelela yini kumbe hatshi. Simelele ukuthi umthethwandaba kube yiwo oqumayo ukuthi umthetho ke uthini. Thina sikhangele ukuthi bazakhangela umthetho kube yindaba ke elula kibo. Njengoba sichilo nje ekuqaleni ukuthi njengelizwe kasila mthetho ke okhona obamba abantu ukuthi behlatshwe bengavumanga kumbe babanjwe ngamandla ukuhlatshwa esingathi mandatory decision ekhona emthethweni asilayo ke i-mandatory vaccination. So sibone ngani indaba engaba lula kakhulu ke kulabo abazakhangela abazayithonisa. Kodwa angaza ke sikhulume kathesi sithi hayi ithi sizayiwina kumbe abamakampani yiwo abasawina kuba nzima ukuthi singatsho okwakathesi. Kodwa nxa kuyikuthi sile judiciary ke ekhangela ke izinto ingayamelanga kuluphi uhlonzi sibone ngani indaba nje ezaphuma kakuhle in favor of the workers.